Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 20 ngoMpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini 20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazende lamaphodisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi 199,000 yemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga edluleyo.
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lingelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunwe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na, ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministri yabo yezohlawuliswa.
Ibandla le-MDC lichasisa ngenhlelo zalo kanye lemizamo yokuqinisa leli bandla.
Ama-structures la amatshe esiwafaka lapha ngu-President Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana lamandla kathesa kade ku-province. So u-President Chamisa ulungiselela ukuthi ehlise amandla asusephezulu le awafake ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini i-20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe ngoba kungekho emthethweni. Lokhu kubikwa kuvezwe ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngezemfundo unkosikazi Keswe Conventry, ongezelele wathi kulicala ukuthi izikolo zithengise ama-uniform kumbe ziphoqe abantu ukuthi bazithenge bewathenge kwezinye izitolo. Ubekhuluma idale lephalamente ngemva kokuba yilunga laleli dale unkosikazi Priscilla Mwisiha Irambu Imoshonga, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemfundo, ebuze ngodaba lwama-school fees kanye lempumela yemihloliso. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi 199,000 ngemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga ezedluleyo. Isifundi lesi uSimon Mandoza ukhweze udaba lolu emthethwandaba emelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le isincedise abantu abaningi lonyaka ukuthola inhlawulo ngemva kokubhaxabulwa kumbe ukuhlukuluzwa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Pepe.
Isituation yamalungelo eZimbabwe, abantu eZimbabwe, iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusarusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hatshi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sebona behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behlukuluzwa bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo babhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo bubelo sokuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba le-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. Kungabe ke kuyukuthi ke njengokwazi kwethu okwakudala ukuthi mhlawumbe ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale labantu. Nxa kuwukuthi nakade sisekho engakwenzi, kuyabe kufana nokuthi ke uyahlukuluza amalungelo abantu, ngoba umthetho wendaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale, kuyabe kufana nokuthi kabhadale. So nxa engasabhadalwanga kuyabe kufana nokuthi kwe amalungelo akho ahlukuluziwe. Lokhu akabe kwenzi-ke ngesilungu kuthiwa i-smoke screen. Babe senzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele, kodwa kungazange kube nabantu abahlawuliwe. Singathaya-ke izandla kumbe sishaye ihlombe nxa kuwukuthi-ke uhulumende-ke uyahlawula-ke labo abantu ababenike lokho kuhlawula umthethwandaba.
Ukuhlawuliswa izimali ezingaka kwamapholisa yimithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili agcine ewahlonipha amalungelo?
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa nanxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na. Ngoba okusala ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa, kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa. Ngibona ngani lo uyabe ekhokhela leyo ministry, uyabe sovuka akhangele ukuthi nxa kuyiministry yakhe ehlala ihlawuliswa, sokufuze akunanzelele, akukhangele, abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatomu njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabe kufanele ukuthi bakwenze, benze okusemthethweni na. Ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa, ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe, amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu, ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu, ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-expose ebantwini abayizikliwi, abantwini abatshontshayo, abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame. So nxa kungumsebenzi wabo lowo, kufanele ukuthi sikubone besiba naloko kuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho. Kodwa nxa singababoni bekuvikela, kutho ukuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babe besenza umsebenzi ongafakanga bawenze.
Lo ngumnumzana Bethnico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa lontungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale.
Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Umnyaka lo siwugqiba ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilokhu lingakaqhubi inhlelo zalo zonke zokutshengisela. Kusukela nyakeni kuze kwaziswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho, ibandla le-MDC lathembisa abalandeli balo ukuthi lizasungula uhlelo lokutshengisela uhulumende aze alungisise udaba lwempumela yokhetho. Kodwa sonke isikhathi nxa leli bandla lizama ukuphatha lelo nyathelo, lithi amapholisa alivimbela. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UPresident Chamisa usevele yena wathi uhulumende kufanele okamnangakwa khangela ukuthi abantu beZimbabwe baphakathi kodiba olukhulu. Njengoba izilo lingananga kanje, ngibona engani kuzaba lodiba olukhulu futhi njalo okufanele lulungiswe. Ngalokho bekusazakala njalo kusemgcekeni ukuthi uzilukazi weZimbabwe ubeza phitsheka ngokuthi akhangele ukuthi aqondisise ukubuswa kwelizwe ngendlela evunyelwa isisekelo sombuso welizwe njalo esetshenziswa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Izihlelo zikapresident Chamisa bezimsuse bantu emadolobheni, zimse ebantwini ilizwe lonke leli jikelele nje ukuthi akhulumisane nabantu beZimbabwe ngokuthi ngathi macebo bani njalo maplani wane yenziwa ukuthi iZimbabwe ilunge.
Ye manje nxa sikhangela okunye kuyakukhalazwe ngabantu ikakhulu okokuthi emakhaya lapha aliqoqanga lokho okuthiwa ngesilungu ngama structures aqinileyo osekubangela ukuthi ama primaries linganqobi lina likukhangele ukuthi liza kulungisa njani lo
yikungazi nje kuphela kwabantu okwenzakala ukuthi ekuhambeni kwethu ku Congress ngo May ama structures la akhulunywa ngayo ayekhona abhidlizwa kusisi ukukhithwa ama ward landani usendele ukuthi wakhiwe ama structures amacha esiwathi thina abe kuma district level njalo njalo ama branches ngakho ama structures la amacha esiwafaka lafa ngo president Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana namandla kathisa kade ku province so u president Chamisa ubele ulungiselele ukuthi ehlisa amandla awasuse phezulu le afake ebantwini kwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini ngalokho mina ngibonani kuyinto enhle laba baphitshewa ukuthi kuthiwa akula ama structures ukuthi abakwazi ukuthi ama structures akhona siwakhiphile aphitshele ukuthi kwenziwe umsebenzi omuhle omutsha ngaloqinisa iparty nga ukukhulunywa ngama primary la ukukhulunywa ngayo abantu bakhuluma nge primary eShirugwe lapho ukuthi wasathola khona sina 16 votes sithola 16 votes eShirugwe khona lapho kugcwele khona ama terrorist awezana thiwa ngama Shirugwe sasenze thina indlela yokuthi ngo 2018 phakathi kokhetho olukhulu kakhulu olaba nodumo olukhulu kakhulu emhlabeni kuleyo ward sasivele sithole amavoti angu 20 ungakhangela manje ukuthi sithole amavoti angu 15 manje kusho ukuthi kasehlanga ku numbers zethu kangako ngoba le by election ngalolu hlobo ngibona ngani abantu bathaba bayazithabisa nje ngodaba olungekho ufala lomuntu othi yena ubone inkalakatha yolwandle ekhuluma ngamanzi abone inkomishini yedini
Loke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba. Iphephandaba le-The Chronicle lithi i-Traffic Safety Council of Zimbabwe imanyene le-South African Road Accident Fund ukukhuthaza ukwehlisa ingozi emgwaqweni phakathi kwele-South Africa leZimbabwe ngaleli khefu leKhisimusi. Imikhankaso le iqale eMathebeleland South ngolwesithathu njalo uzaphela ngomvulo ubususiya eSouth Africa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo kusiya ekupheleni kwakhe. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Lipho kanjani bahleli abahle? Mina engingakutsho ukuthi khona ombeki kabayekeli. Andiqala wathe kuzo wathi wangikhona eZimbabwe kula crisis. That was dala. Manje into aseyidinga ngale kudingani. Xa ukuthi ama-crisis kawekho kabayekele
selokhu wayenzwa le mhlangano le ahlale eyenza lahlala ehamba seyokuya kuya lwani mnankava wake wazotha umnankava ubuye watshela abantu ethi uzweni ithi utholeni ngoba stili kuyafana ilizwe lukale bhukude kale jona lisiyakwazi kuzi mara yena uhamba ukuza namalanga abantu besifa ezibedlela amatitsha engaholi amadoctors engaholi imigwaqo ifile kula ma-toll gate kanti imali zalezi zinto ziyakuphi kahle kahle ziyakuphi imali ezimayini ziyakuphi manje usejikela kuma-passport still abantu ba-applyele ama-passport abawatholi kodwa liyabona vele ukuthi umnanga kukhohlakele umnanga kwavele akula nto azoyenza noma abantu bengayenzani because inezanu p f vele ngiqiniswa akula nto ezoyenzela izwe lapha ilizwe liphelile manje iZimbabwe kulele bhazala le ngizuthi iphelile ibulawa ngumnankava ajike futhi azimaphambi kwazulu ethi ye uyenza umhlangano okuvuselela umnotho uzokhiphani umhlangano akuna nto ezophuma
salibonani igama lami mina ngongcrispin ncube ngisebotswana ya indlala eZimbabwe isivisa ubuhlungu ngoba lo president weZimbabwe kakhanyela abantu umbeki akulanto angayilungisisa eZimbabwe so umbeki nomnankakho abantu bani akulanto abangayilungisisa eZimbabwe kabayekele uThamisa ebuso njoba wawina uThamisa
Salibonani. Igama lami ngu-Elvis.
Siyakhala ngalapha. Isituation ezekhona lapha ezizwa eZimbabwe elizweni lakithi. Hhayi, ayisithabile. Njalo thina masila eSouth Africa. Kuhle siyasebenza, yonke into siyasebenza. Kodwa inkinga iyi-1 ngokuthi angeke wenelise ukuthi mawu usebenze after 3 months ubuyele ekhaya ngoba kusekudeni emdeni akwenzi. So besicela ukuthi bekhulumisane wona behlangane ndawonye bekhuluma into ezwakalayo bezwane kahle kahle ngoba thina nathi uyadlala kuye January uyobuyela ngo-December njalo December wakhona too expensive akula nto ehamba kahle njalo ngapha siyasebenza noma sakha sakhela abantu ilizwe labanye abantu ama-buildings yonke into esigijimayo ama-business wonke sikhuphukise ilizwe labantu
ye mina ngiyacabanga ukuthi uthabamfeki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala kwafika eZimbabwe sesongraya zaphila benza kanje kwabasuka abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seliphethe umnangapho bathi ngale khona ma ingave liphume ingabi khona mhlawumbe kungena amanye amaphathi noma ungasi-lcz enye iphathi kumbe ngumthwakazi ubezapho abelunge ngabuya bezo-invest imali laphana ilizwe elana lingaba right kuvuka ama-fame abantu besebenzi kuvuke o-BM kuvuke o-phango kuvuke wonke amakhampani amakhulu orelezi basebenzi lapho kodwa zilongu sisele phathi yona le abantu abadanaze ukuthi phathi liyayiphume ukungena enye iphathi. Salibonani okhulumayo umntwana wesihlabathi wagwena ophume ejawunda ngikhuluma nginabo ngilapha eJozani eJohannesburg kune-South Africa. Hhayi kuthiwa uThabombeki ukhona lerodiyo laseZimbabwe uzama ukuhlanganisa inkulumo ukuthi laba baphethe ilizwe nabaphikisayo uzama ukuhlangana ukuthi mhlawumbe ilizwe ngalokhu. Ye mina ngiyacabanga ukuthi uThabombeki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala ukuthi kuqala kwafika eZimbabwe kusesongraya zaphila benza kanje kwabasuka abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seliphethe umnangapho. Mina ngicabanga ukuthi bakithi uMbeki mhlawumbe ngaze abuye nama-views angcono labanye abantu bengeke bekudade mhlawumbe imbono kaMbeki ngendlela yokuthi labanye abantu uma ngithi ngiyabheka bona abanye abaphethe eZimbabwe ikhinga kamnangakho na sebengogumbela kwesabo. Uma umuntu wakhona esebenza ekuseni evuka yokhizini akacabanga ukuthi ngiyosebenzela abanye abantu lwani umuntu wenza lwa msebenzi awenza angathi private job yakhe. Yabona umuntu uma esenza isipaza umuntu uma nesipaza evuke eselapha nejobu siyokuthi nangafalo kungafalo kuphela abantu bangakufula kufalo kungaba bazokuthenga okungekho bazodlula. Kanti kune-different ukuphatha ilizwe nokurana your own shop inisipaza sakho. Ngokurana ilizwe kumele hlangane labantu abaningi kakhulu uma ungumphathi welizwe ngepolitiki hlala noma ubhizinani nayo zithiwa dii.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Njalo sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele ngoba kunje nje siya-live streama silo Jason Maphosa, silo Vasco Nyaningwe Moyo abasivukisayo, silo Mpande yamadoda Mathema, uSibusiso Ndlovu uthi sakubona msakazo wami omuhle saze samnandisa iNdebele sakho, sisenkingeni ngezwe lethu laseZimbabwe, lokhu sekuyikulungiswa nguNkulunkulu ngoba ngabantu abaphethe abangafuni kulunge izimo ngoba besabela izikhundla zabo. Ngombono kaSibusiso Ndlovu lo, ukhumbule ukuthi lawe ungasithumela wakho umbiko lapha siwubale ku-WhatsApp Number lazy T +12024650318. Ileyo ozirekhoda wena sikubale emoyeni. Njalo lei oyithumela lapha ku cast letho le Facebook iyo ke esifundayo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulenyanga ezintathu kwabunjwa uhulumende wesikhatshana i-transitional government kwele Sudan ngemizamo yokuxazulula ingxaki kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe kulele lizwe elalibuswa ngu-Omar al-Bashir okweminyaka eminingi engasuswa embusweni ngomabasa wona lo umnyaka kulandela ukutshengisela kwabantu. Inhloko kahulumende lo u-Abdallah Hamdok uthi injongo yakuqala ikukhupha eliSudan kuluhlu lwamazwe okuthiwa asekela amalucacha wele Melika. Ikomiti ye-judiciary edalele House of Representatives eMelika ikhangelelwe ukuvota namhlanje ngumpawu zokuthi uMongameli Donald Trump kavusi kuhle nemizamo yokumisa umsebenzi nge-impeachment. Amalunga alikomiti achone ekungxoxo mpikiswano ilanga lonke lebusuku ibandla lama-Republicans lisithi kuhluzwe okunye okulethwe kuleli dale okukhangelelwe ukuthi kwesule icala aletheswayo uMongameli Donald Trump. Kweziphathelane leMelika namuhla sixoxa ngodaba lokuphuma lokungena kuleli lizwe olwe-immigration silomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika. Yena esiqala ngokumbuza ukuthi kambe uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba.
Obona bengatsho ukuthi baluphethe kuhle, kodwa ngokukhangela nje sikelele kube nokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kula amazwe ngomakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi uclaim i-asylum ngezinto ezinjalo. So ibona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo, i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathi sinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizukela laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kubuya ngokuthi ukhangela ngalesi cele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, khona ukuthi sukusukisela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration zahle zahlupha ngoba sebesama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzele ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi kwesinye isikhathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs lezinto ezinjalo. So bathi bazame ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa badeportive, ogoqela laba vele eZimbabwe badeporte kakhulu. So angikhole ukuthi umongameli okhona ukuthi la ukwenze kwakwenza kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ma-votes, kodwa angikhole ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kwaba ama-democracy.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Silombiko njalo lapha kwabasilandela ukhasi lethu le-Facebook. UJafter Adam Ndluli uthi iZimbabwe inothile ngegolide yamadayimane, kodwa inkinga ngabantu abaphethe befuna ukudla bodwa njalo abafuni ukuchiyelana umbuso. Uyaqhubeka uthi uMgabe wafundisa uMnangagwa ubusela amasosha wonke umuntu okugovernment nje, uthi lisela kathesi ilizwe lizasebenza njani imali siya kufamily eyodwa, ebulawayo sithuthu kanjani singatholi imali yamagold lama-diamonds. Ngumbono kaJafter Adam Ndluli lowo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 6175, lagu 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, lagu short wave 4930 13860 lagu 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwezomculo namhlanje ntambama kobulawayo phandle kwe large city wall ekhapha kikolomcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert, lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo besenza abakwaziyo kusukela ngo 5 p.m. ntambama kuthi ngo 7 p.m. kube lo Skies FM Metro Awards kusukela ngo 7 p.m. phakathi kwe large city hall. Asizweni umculo ka Clement Magwaza ongomunye wabazahlabela ku concert eye Econet esithi Stambo Sami. Vasco Nyaningwe othi siyabonga kusidlalela ingoma Sithambo Sami okwelizwe thina asisazi sokukhuluma sithini wehlule. Yebo ke namhlanje ke uzabe edlala uClement Magwaza labanye kobulawayo phandle kwe large city hall kulo mcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert, lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo kungo 5 p.m. kuthi ke ngo 7 p.m. beso sibalo we Skies Metro FM Awards oyabe ngo 7 p.m. phakathi kwayo i large city hall. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga.